Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zinhlanu kumpandula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abezempilakahle bathi omunye umkhakha we-COVID-19 uqhamuke kule-South Africa awungatholakali kweleZimbabwe.
Abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasiwuyekele umemetheka.
Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni.
Ukuchova kasimanga lokho esichova bayadabanye abagadayo.
Wenze emaphandleni sixoxa le ndoda efuya amathendele.
Kumele wajayeze ukulala esigwini ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi ayalunywa.
USandra Ndebele uthi uzajaya kuzwele namhla kusihlwa eDallas, Texas kule Melika.
Sibuye lapho ukuzophefoma kuZim Expo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Labantu abayisitshiyagalolunye 9 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe wathi bafika phose 194 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose 4,466 selokhu kwaqhamuka i-COVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngohlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingama-200,000 220,000,000 asebebanjwe ngumkhuhlane lo. Kwabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imikhakha etshiyeneyo egciwane le-COVID-19 ekuqela we-Delta, Alpha, Beta, Gamma le-C.1.2 otholakala kule-South Africa lamanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemigaga etshiyeneyo uDokotela Raina Simbi, ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe, utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuba umkhakha we-Delta yiwo omemetheka ukwedlula eminye kweleZimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawukatholakali elizweni. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into eqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus lolu aluyazakala ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofika ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angabe umemetheka, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imikhakha emutsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokhu behlangana esikwenzayo esikutho khona okubesenza esiminye eminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, luyenza imikhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana singabantu sisenze isiminye eminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakhalo usiya phambili.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Hospital, sixoxe laye ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo ziyakhonona ngesigwebo esethulwe nguhulumende esivimba uZulu ukuba engagadi izimota ezingekho phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZUPCO. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshika-shika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekhampani yezukho sekuthiye abantu abaningi bengela msebenzi, okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo uzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo owuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza kozupho buhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uzupho udonsa inyawo kenelisa ubanathi abaningi ngesikhathi. And sinanzele bana kule curfew futhi I think ama-legislators ama-authorities abaye bakucabangise kusho basibona ngathi lapha sowuhlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yezupho.
Into le yokubophana vele kungacabangelani futhi yabona khathi esinqakunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama lesiko kuthiwa Zimbabwe open. Manje ngiyazo ithiwa Zimbabwe open for business kuzukho kuphela, so yekuduke lapho.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali ngoba lapho abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyasiyo abantu abakuthwela ibhuru lapha, akuyasiwa. Kuthi bethi side ngapha sikwazi roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Nxa ufika uroadblock sonele ukhiphe imali, imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona, abantu bale-social distance bahleli nga-3-3 emasithini bagqokile amamaski, nxa bengena siyabasanitize. Kodwa basithwalela ubhulo uzukwena lo abayawu-social distance.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZupco ayila mabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZupco yikampani engela mabhasi aqondanelayo amanengi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZupco kayisiyonto eqondileyo, njalo isiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZupco kangeni kwamanye amalokithi nxa isuka kwamanye amalokithi iqonde edolobheni kuphela. Ngokunjalo-ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuchova kasimanga, lokhu esichova abanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi ezukho. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uZulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Manje sokuluhlelo lwezomaphandleni.
Uthina Senkomo ngihlala eMashala, Mashala Village. Mashala Village eAndawange district. Yona iwange isemathepele North province. Lapha ngizakhuluma ngokufika kwamathendele. Lapha ngamathendele angamakhulu namashumi amathathu.
Ye, akusitshele okuningi ngodaba lolu babankulu.
Amathendele lawa wanika ukutya ugoqela inyawuthi, amabele, umumbu kanye lesanflawa. Amathendele awasiza ngokona ukudla njalo wona ekuthanda, yikho ukudla akuthandayo. Amathendele lawa asala isidini sawo sizilungiselwa lesisilapha. Kumele uwajayeze ukulala esigwini, ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaninginingi ayalunywa. So isigubhu siyenza ifanise ukuhlala kuthe ngalunywa, ngoba njiwani kuna sefensi iyisensi le. So silo mnyango lo evala khona. Ukuyo kwamathendile kuyafana lokwenkukhu, awusiyananga wona futhi njalo kathandi umsindo, afuna ebe yiwo wodwa abangamsindo, ngoba wona abanga umsindo. Sona kathandi umsindo. Amathende lawa abekela amaqanda, izigu zamaqanda nanzi la, izigu zamaqanda ezisenzela izigusani izonelezi ingayenza khona, yafabekelela khona, yafabekela khona izigu zonezi. Kanyenyeningi amathendela abekiwa ndawonye nga ungathi njengami ngizokuthi mina ngiyanthi number efika ithumi nantani ubamathuma amabili 20 yo number jawuthiya sengifuya ngafuya ngenze njani ngithengise ngithi inamba nale yamathumi amabili sonke ngizokuthiya amahlanu abe yo amathuna ngenzeka zezi ithumi elilodwa nantani ithumi sonke la yifikini abebekela khona sendaweni zomuzi bakwazi bekela khona khonapha ngenye futhi kunjalo ona aqala ukubekela kunyanga kalwezi ngesikhathi sezulu kunyanga kalwezi ekuma ngomfufu lapho elima khona izulu so ona abekela lapho eliqala khona izulu esima lapho elima khona izulu so kathethi namathendele omnyaka ophelileyo angabefika amathuma amabili then lawa abanye babonayo abagcwele lapha ngabantwana abantwana laba baqale ukukhula ngoJanuwari yiyo ngathatha i-first batch yami then kuthetha ukubamba uFebruwari sasenza amathendelo afika 100 then kuthetha ukubamba kathesi amanye athi loko ngihamba bebuya bezibathengisa amancane ngaso kula inyanga ezimbili or ezintathu abantu basebuya sebezothenga ngalona ngiwathengisa elilodwa i-7 US or 700 won RTGS yimali engiwathengisa ngawo.
Siyakuzwa kakhulu Sibili, kukhanya ngazani isikhathi sesesidliwe ngumangoye phongaphosa nje amafitshane khonapo
amathendeli lawa inyama yangikhona imnandi na ufuna ukuyiza ubunandi kumele uthenge uzeke uthi imnandi njani especially nxa uthenga lawo asanda kukhula lawo njakathesi azale emnyakeni kaJanuwari nase siyabamba uJuni abe sekwanisa 6 months jumba uJulayi 7 months yiminyama emnandi leyo ngoba iyabe isafresh.
Namhla kuhlelo lwezomabhandleni besixoxa lomnumzana Thino Senkomo ohlala ewange esabeleni seMatabeleland North. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba amasotsha asethuthune intambo zombuso kwele Guinea. Okukhela abenze lokhu nguKenel Mamadu Dombouya osevale ngqi imincele yonke. Akwaziwa ukuba ukuphi umongameli Alpha Conde. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkokheli yezintolongo kwele South Africa isikhulule owayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma okubikwa ukuthi kaphilanga kahle. UZuma usanda kwelatshwa esibhedlela eJohannesburg. Akwaziwa ukuba uphethwe yini. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu 15 months kulandela ukwetheswa kwakhe icala nokudelela umthethwandaba. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Singanamasiko senziwe manje. Yena ubaba mkhulu babelobola.
Namhla sixoxa ngesikhumbuzo senkosi uMzilikazi watsho namhla zinhlanu kumpandula ngomnyaka ka-1868. Isikhumbuzo lesi esiqoqwe ngubulelani loBhengula Khumalo lenhlanganiso ezijeneyo senziwe izolo eBlue Haven eMidrand kwele South Africa. Ubulelani loBhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba inkosi yesizwe sikaMthwakazi. Inkosi uBulelani loBhengula ukhuthaze abantu ukuba balandele okwenziwa nguMzilikazi.
Wena ngumdini, but you must protect your visitor with your life. That is the spirit esikhuluma ngaso senkosi yasemsasandlela uMzilikazi yamashobhayo. Yindlalo yakhe phela uBulelani ngamizinqwezi kafana ufana ngampanga umpanga kanje kunjibe kalobhengula.
unkosikazi Corinne Mkosi Ncube obephethe umcimbi lo ukudaze uba abatsha bazazi abadabuka khona.
Intsha yalamuhla imele yazi ukuthi kufanele siqhubekele phambili sisakha isizwe sikamthwakazi, siqhubekele phambili sitshengisa ubuntu lenhlonipho kuye wonke oyingxenye yesizwe sikamthwakazi. Siyayikhumbula inkosi yethu uMzilikazi ngokwakha isizwe esihle esilabantu abalembeko abalenhlonipho. Siyisigiya sithi intsha kayifunde lapho.
Isikhulumeli senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi kuqakathekile ukwenza isikhumbuzo sikamzilikazi.
Kubaluleke kakhulu ukuthi njenge sizwe ngoba uNkosi uMzilikazi yabumba lesi sizwe sikamthwakazi, isibumba ngenhlanga eziningi kwithe bathi 13. Yikho kubaluleke kakhulu kithi ukuthi ukukhothama kwainkosi ukukhumbula iminyaka ngeminyaka esiqalayo. Kubaluleke kakhulu esizweni, umsunguli wesizwe, sizohlala siyikhumbula inkosi yakithi njalo nje.
Singathi-ke kwini okungathi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bangakukhumbula ngomzilikazi kwamathobane?
Wabayekela abantu benza amasiko abo, wabayekela abantu bakhuluma indimi zabo, njengobana ngitho ukuthi sicishe singu-13. Ngingabithi mangithi mina injelele omalaba yibo ababevele siphethe injelele inkosi uMzilikazi ifika kulela lelizwe. Yabayekela omalaba bayiphatha injelele nalamhlanje yonke injelele iphethwe ngomncube. Wahlonipha isiko labantu uMzilikazi, azangafike okwayo bacindezela, abafike bakudilizise yonke into yakho bathi into yakho yini. Kodwa uMzilikazi wathi lina boNcube yobana likwazi ukuthi umkhuba lo wokukhulekela izulu endelele wathi qhubeka nini.
Siyakwazi ukuthi eZimbabwe kwakungazani kuyavinjwa ukuba ubulelani lobhekana Khumalo agcotshwe. So ke selingaphi ngodaba lolo?
Usadlala ipolitiki wewe eMzilikazi. Kwazala eqinisweni ukuthi ngolunye usuku sifisa ukuthi kuhlale phansi kukhulume. Ubukhosi abuyilimazi ipolitiki, ubukhosi abuyithathi indawo yepolitiki. Yikho-ke kukhona ukuthi kuphakamisa isizwe. Esibona ukuthi lo hulumende laye umlando wakhe ukuphakamisa isizwe, futhi asetshenziswana ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Hayi ke simalapha okwalamhlanje kudaba lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Zihlo zenkosi ezithandekileyo, sibonge uNkulunkulu ndawonye ukusinika lesi sipho sempilo ukuthi phakathi kobunzima ubungaka thina abanye sisaphilile. Bonga uNkulunkulu ngokuthi usaphilile. Sizakhangela ilizwi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko ngesika-6 ivesi siyabala u-1, 2, no-3. Kufundeka kanje: kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda, kwavela ukukhonona kubajuda abakhuluma isigreki ngamahebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. 2. Abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi, akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. 3. Funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. Uyazi iBhayibheli limnandi ngakho lokho ukuthi kali chayi inja lifihle umphimbo. Likhuluma indaba njengoba injalo, kuthi ke laba abanye abakuthatha ngendlela ezingayisizo baphaphatheke balahleke. Namhlanje ilizwi leli likhuluma ngokuthi kwakukhona ukukhonona kubajuda ababekhuluma isigreki, bekhonona ngalokhu kwakusenziwa ngamajuda ayekhuluma isihebheru, bekhonona ngokuthi abafelokazi bakubo bayancitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. okhulu lapha ayisikho ukuthi yilamaJuda ayikhuluma isiGreek lala ayikhuluma isiHebheru. Kodwa ikuthi abafelokazi balamaJuda amanye babencitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. Labe sibale kubona kuthiwa abafelokazi. Phela umuntu ongufelokazi ukhangelelwa izikhathi eziningi kananzwa. Kakhangelwa njengomuntu olelizwi. Lanxa kuyimhlanu kwesinye isikhathi bakhohlakala ukuthi babizwe ukuthi bazofaka imbono yabo kulowo mhlangano engabe yabo kukhulunywa ngani. Kube sekusithi-ke nxa sekwabiwa lokho okwabiwayo babe sebencitshwa ngobana abantu kabalazwelo. Umfelokazi lapha singamthatha nje sithi ingabe umuntu onjani oswelayo ufananiswa lomfelokazi ongelalutho ongelalizwi oza kuthi nxa ekhuluma kuthiwe laye lo uyahlupha. Ngobana vele lokhu kwakukhona isikhathi sabo Petro ukwehlukanisa abantu ngamazinga langezigaba abayizo empilweni. Kuthiwa babencitshwa ke benganikwa lokho okumele bakuthole ukuthi bazuze ukuphila. Wena lapho hlezi khona kambe abafelokazi izintandane labampofu abaswelayo kababandlululwa yini kabancitshwa yini izinto ezenza ubana impilo zabo zemihla ngemihla zibe ngcono. Kubuhlungu ke nxa sekuza kwenzakala kowakini kumnandi nxa kusenzakala kulowo othi asiwakini. Abafelokazi, intandane, abampofu, abagogekileyo bayingxenye yokuphila. Kumele nxa kusatshiwa izinto labo babelwe bangaze babandlululwa. Asikhuleke Baba Thixo engcwele, sinike ingqondo ehlakaniphileyo engabandlululi muntu ngoba eyikho lokhu ayikho khona hathi mhlawumbe ngokuthanda kwakhe kodwa ngokuthi kwenzakala nje. Uhlelela sukela manje uzobona phakade. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingani tshona njani umthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhlanje sixoxa lo mtaka mamkandla uMrs. K. Usanda ukukhipha ingoma engaphansi ukuthi ihloko esithi Find Me. Usebenze lo mhlabeleli odabuka kwele Brazil uRosen.
You say you want time, you say you want space. You've got so much stuff on your mind. Say you come free, say that you need it. You've got so much stuff on your mind. You wanna explore, you wanna be alone. You need who you were before. I want you to stay, but all that I can.
Inko Mega Mrs. K featuring Rosen, Find Me. Mrs. K, nya kwamkela kuhlelo, awusitshela okuningi ngale ngoma.
Ngiyajabula kakhulu kuba lawe lapha fowethu. Ingoma leyi ethi Find Me yingoma ekujonra ye dance music, yingoma yothando ekhuluma ngokubekezelela umuntu othandana laye.
Uke wasebenza labe iqembu le Drunky Daniels labo badabuka kwele Brazil. Kuyini okwenza ukuthi ufise ukusebenza laba dabuka phesheya abakhuluma isiPortuguese ulimi vele olungakhulunywa kwele Zimbabwe?
Ngananzelela ukuthi umhlaba omkhulu mfowethu, njalo abantu bangathakazelela umculo wami engiwenzayo emhlabeni wonke jikelele. Ngaba lenhlanhla ukuthi ngixhumane le Drunky Daniels ngomnyaka ka-2019 ngisasebenza ingoma leyo okuthiwa nguHappy, okuyiyo ingoma eyayenza iRosen yabangazi njalo yafisa ukusebenza lami.
Wathi ngikubamba umlomo bafo. Z zilukandaba sikuhlelo lwabatsha silomsizi K umdaka mamkandla singakaqhubekeli phambili ngohlelo asizweni enye ingoma eka msizi K ephansi kwesihloko esithi ngokwakithi lokho
Banzala, Utumlilo, I've always been hot and out of control. I promise these swings got my mind, she's up against my mind, never about parties. But you tell me, I got this end of my thing, it's end of young, it's end of jack.
Ingomega msizi K uthi ngokwakithi lokhu bafotshela uZulu okunengi ngale ngoma.
Ibi official single kamsizi K yesibili ngomnyaka ka-2021 bengigiya ngalesi sipho engilaso esokuhlabela. Yona ingoma ekhulumayo njalo ekhuthaza Loba ungubani ziqhenye ngalokho oyikho khona ziqhenye ngesipho olaso regardless of what you do or who you are.
Hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoyi gciba lingxoxo phosela amazwi akho okugcina Mrs. K.
Abafisa ukulalela ingoma zika Mrs. K zikhona kuwo wonke ama music streaming platforms adumileyo njalo Mrs. K uyatholakala ebulenjini kuma social media network.
Hayi mtaka mamkandla ngiyabonga ngokungena kuhlelo silukandaba sesifikele emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Uthi ngilichiyeke lilalela ingoma eka Msizi K uthi ngokwakithi lokhu zodiba nangolwesibili kuhlelo lwe Live Talk as the Connection. Olivalisayo igama ngumayi gobe. Bye bye.
Namhla sixoxa njalo lomculi olodumo uSandra Ndebele oseDallas, Texas kumbuthano Wisdom Expo.
Bengihamba lomzo 7 lo Turkey Vibes lo Jurassic Now.
So lijove njani akusese?
Ah siyaphefoma namhlanje ntambama. Kakhulu amalanga ladluleyo amanye kade sisiphomotha into zenyarazo. Izolade kungeye gospel lapha do phefoma khona ubaba umanye ruke so la isimbukelile. And then namhlanje lidindindi.
Kwabe kufike.
Ngeke kufiwa.
Yeah, siyabona ule mculo ngathi le ngoma entsha. Akusile ngayo sathu.
Ingoma yami ithi Touch Me Not sebenze lo bhuti wase Zimbabwe sakhula sonke okuthiwa nguNox Nguni kodwa usehlala eSouth Africa. So I went to South Africa sa recorda sonke ingoma le video 3 months back and ingoma yangkhona iphumile and ngibona sidla amahabuli kodwa ngicela ngibonga kakhulu abalandeli bami kakhulu because babayenza ukuthi ingoma le iyazakale lokuthi idume kangaka lokuthi ichise kanje.
Ke itholakala ngapi? Batshela abantu sebili ukuze bayilandele wayiqhuphe.
Ikhona kuma online stores onke, ikhona iTunes, ikhona ku TuneCo and video ningayobukela nje ku YouTube.
Yeah, so nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale utypani uyabhala edit
Sandra Ndebele kuphela uthi dlala ithi new release yasifume kodwa ingoma ithi Touch Me Not.
Wakuchule phela kancane
mandlula bathalaza kodwa Touch Me Not bebe mbona njalo njalo nsuku zonke bona bebe mbona njalo njalo When I love you, betala zanjalo, amalanga wonke. Thank you very much, yeah.
Lo ngusanda ndebele umculi olodumo, ebesixoxa naye eseDallas, Texas, khonapha kule Melika. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abezempilakahle bathi omunye umgaga we-COVID-19 oqhamuke kule South Africa awungatholakali kwele Zimbabwe. Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni. Umculi olodumo uSandra Ndebele uthi uzathokozisa abantu abaningi eDallas, Texas namhla kusihlwa kule Melika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje ngolivalelisayo ngoGift Studio.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.